Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Siyabonga ku Blessing Zulu osiphe indaba ngolimi lwesishona. Ngiyalemukela ngenjabulo ku Studio 7 ngolwesine mhla ka 24 kuLwezi 2022. Ibizo lami nguGaino Gumede Saidi. Endabeni zethu namhla.
Unqube wethule ibudget leyo kusakhiwe isitsha sedayela eParliamente esise Mount Hampden lapho azise ukuba uhulumende ukuqakathekisa kakhulu imfundo yabantwana.
Umphathintambo wezemali uMnumzana Mthuli Ncube namhlanje wethule uluhlu lokusetshenziswa kwemali kahulumende lokubuthaniswa kwayo ibudget yomnyaka ozayo oka 2023.
In terms of the promises of trinkets and trappings or positions, titles and entitlements, we are not moved by those cheap things. We are not in this struggle to get benefits for ourselves. We are not a pioneer caller.
Umnumzana Nelson Chamisa, umkhokheli webandla eliphikisayo ele Citizens Coalition for Change, uthi wala ukuthatha imoda kuhulumende weZimbabwe ngoba umongameli Emmerson Mnangagwa labanye bakhe babezama ukumvala umlomo. Namhla uZulu welemelika uyajabula epheka ezifela emlonyeni abemuli bebuthene bethakazelela ikhefu lokubonga abakwenzelwe nguSomandla umnyaka wonke ele Thanksgiving. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Umphathintambo wezemali uMnumzana Mthuli Ncube namhla wethule uluhlu lokusetshenziswa kwemali kahulumende lokubuthaniswa kwayo i-budget yomnyaka ozayo oka 2023. I-budget le ethulwe nguNcube yedlula kancane ama-trillion amane ama-dollar weZimbabwe 4.2 trillion. Esithi silinganiso esikhulu sale imali siza kuya kugatsha lwezomfundo. Umlondolozi Ndlovu sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Unqube wethule ibudget leyo kusakhiwe isitsha sedayela eParliamente esise Mount Hampden lapho azise ukuba uhulumende ukuqakathekisa kakhulu imfundo yabantwana esibangeni seprimary lesecondary. Imali ephiwe ugatsha lwezemfundo ifika 631 billion amadola kuleli. Iningi kakhulu nxa kuqathaniswa naleyo ephiwe ugatsha lwezempilakahle, lona luphiwe 473.7 billion ukuthi imfundo yaphezulu iphiwe 156.5 billion. Okumangalisa abaningi kuba ugatsha lwabalwa impi yenkululeko luthole amabhiliyoni edlula amashumi amane 46 billion, okuyimali eningi ukwedlula etholiswe ugatsha lwamandla kagetsi engaba ngamabhiliyoni aphezu kwalitshumi lanhlanu 15.4 billion, ukuthi ugatsha lwezokulungiswa kwemitshina lwe-industry lwathola amadola aphezu kwalitshumi lanhlanu lengxenye 15.6 billion amadola akuleli. Esethula i-budget yakhe ka-2023, uNcube uthe imali eyabelwe ingatsha zikahulumende izaqakathekisa kakhulu ukuthuthukiswa komnotho welizwe.
Mr. Speaker, sir, in line with the Constitution, every child has a right to basic education.
Sihambelana lesisekelo sethu sombuso welizwe, wonke umntwana ulelungelo lokufunda. Sifuna ukuba wonke umntwana afunde kungela mbhadalo.
Uncube uqhubeke esithi uhulumende wakhe uza kuza nendlela zokuba uZulu afake imali emabhanga ukuze kube le mali elizweni.
Sihambelana nezifiso zokuba wonke umuntu abe lolwazi. Imali efika 777 billion izaphiwa izikolo zonke zaphandle lezaphezulu.
Njengendlela yokulungisisa umnotho welizwe, uNcube ubuyisele umthelo wokungena kwempahla elizweni owe-value added tax, VAT, ekudleni okuthengwa phandle kwelizwe owawesulwe ukwenzela ukuthi abantu bathole lula ukudla, wengezela njalo kumithelo ebikade ivele ikhona. Ingcitshi kwezomnotho uMnumzana Masimba kutshera uncome ukwengezelwa kwemali eyabelwa ugatsha lwezemfundo kubhajethi yomnyaka ozayo.
Esilethemba ukuthi kumbe ithemba lethu ngelokuthi imali leyo izasebenza ukuthi yakhe ezinye izikolo lokuthenga i-infrastructure efunakalayo ukuze abantwana bafunde besebenzisa singathi ama methods esimanje manje.
Isikhulumeli senhlanganiso yababalisi uMnumzana Themba kuyemoyo uthi limali ingabe izedlula ezinye kodwa ilakho kungeneli.
Nxa sikhangela indlela ibudget kaMthuli eyenziwe ngayo, abantu bazathi i-education inikezwe imali eningi iyedlula ezinye. Kodwa iZimbabwe ngelinye lelizwe elingama-signatories kubo kwata labo lintshoni declaration, lapho kukhulunywa khona ngokuthi ku-national budget i-education kumele inikezwe 22%. Esiza kwesaba kakhulu ukuthi leyi kuthiwa i-proposed budget allocation, ayisiyo imali ezahamba iyenikezwe i-education nxa ibhajethi sisetshenziswa.
Kwezokulima uhulumende uthe uzanikeza imali efika izigidi ezingamashumi lengxenye 154 US dollars kubhanga le-AFC ukuze incedise abalimi ukulima umumbu, indumba, ama-sunflower nezilimo ezingafuni izulu eliningi. Abakade bekulumbuthano wokwethulwa kwebhajethi bagoqela umongameli Emmerson Mnangagwa, umsekeli wakhe uMnumzana Constantino Chiwenga, abaphathi indaba bakahulumende kanye lamalunga edale ephalamende. Ibhajethi ka-2023 iveza ukuba eleZimbabwe lizasebenzisa imali ephindwe kabili kunaleyo esetshenziswe lumnyaka oka-2022. Ngimele iTudio 7 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
UMnumzana Nelson Chamisa, umkhokheli webandla eliphikisayo le-Citizens Coalition for Change, uthi wala ukuthatha imota kahulumende weZimbabwe ngoba umongameli Emmerson Mnangagwa labanye bakhe babezama ukumvala umlomo. UChamisa wethule amazwi la ephendula kukhulunywe nguMnumzana George Charamba, isikhulumeli sikaMnangagwa njalo ophethe uhlangothi olubona ngokwenzakala ehofisini kamongameli labaphathi intambo bakahulumende. UChamisa utshele uBlessing Zulu weStudio 7 ukuthi kathiwa ngakudlayo.
In terms of the promises that of trinkets and trappings or positions, titles and entitlements, we are not moved by those cheap things. We are not in this struggle to get benefits for ourselves. We are not a pioneer caller. We are not like people who are motivated by the Last Supper.
Nxa sitshelwa ngezimnandi, izikhundla lokunye okuthenjiswa nguhulumende, asilandaba lakho konke lokho. Asidingi ukuthola inzuzo, asidingi kudla, esizakukholisa sisodwa. Sizama ukuvuselela ilizwe leZimbabwe elihlutshwa izinto eziningi. Kulabantu abaningi abahluphekayo abahlala phandle kwelizwe, abadubeka okunye okumangalisayo. Kumele ukuthi ngayibo abancedwayo. Sifuna ukuvuselela umnotho welizwe leZimbabwe, lokho okunika abantu amapulazi.
This thing of giving me a farm, I am not a farmer. I don't need a farm. This thing of giving me a Mercedes Benz, I'm not going to participate like Shoemaker in some race where I need to enjoy cars. No.
Mina ngwami angifisi ukuba leplaza ngoba ngikwazi ukulima. Lokho okunika abantu izimota, angifuni imota ngoba anginjengoMichael Shoemaker utshayela izimota zemidlalo yemincintiswano ye-racing.
Our institutions politics.
Lo ngumnumzana Nelson Chamisa obexoxa loBlessing Zulu weStudio 7. Umnumzana Ambrose Sibindi othakazelela ezombusazwe uthi uChamisa uyitshaye ekhaleni.
UPresident Chamisa owebandla leTriple C nxa ekufaka ngaleyo ndlela, ngibona singamazwe ahlakaniphileyo njalo ngikhokhele mbono ngathi hlakaniphile ngani. Kungani sitsho njalo? Siyanazela eZimbabwe lapha kunabantu abaningi ababethinqa babona bezi-potential yokuthi bazame ukuxoxa uhulumende angene endleleni. Sibona abantu abaningi sasibathembile begcina benqanzwa nemali, benikwa izimota, benikwa amapulazi, benikwa into bethula. Sibona nabafundi bama-cheshi bane babanikwa amapulazi bekumele bekhokhe ukuthi bangabafundi. So-ke ndoutamkazelwe ngumuntu okhangele ekuthungamela i-opposition leni opposition yeZimbabwe, ngibona ngathi wathatha isitansi esihle ngoba wayengagcina engxenye la ise-compromise ekwini esethengisa abalandeli bakhe. Ungangcono athe ngomnyama kodwa ithungamela abantu ukuthi bayethola i-freedom ezanetithizo soya kulokuthi yena agcine ekutheni eze-person. Ngibona ngathi mina i-position ayithatha ngumana la 100% yikho ukuba ngumthungameli lokho.
Mnumzana George Jalamba uti konoko uwala wake iko wezi utilizwe lime mazonzo njenga konoko ele iko kona ungati nga konoko
abuzuma halisa utarambe utuwa njalo vele inambu eti ya wosebe chwa ina wanavanda batiliswa nyezi hiti batiliswa nyezi mota batiliswa nyezi mota so nyo mizi zwewa kwe kulime tendao kame kaleza tata bangeli moti changisa eletwa ili zwele benefitana abantu bezibaye babenefitana wabantu bakhubeka bayasebenza so kube kuhle ujamnanayeleko kungetha ukuthi esithi achuleke ezama ukuthi afuqe abantu ukuthi uthinte umbuso wezimbabwe ungene omunye uhulumende uloezantu engaphuma usehlele for the past 40 years asibona ithi okuyenzakala kulanifa abantu bayadileka abantu bayalamba ezibhedlela kulalutho ezikole i-education iphansi ama-examination papers ayatika akulanto ehambayo so-ke i-education amatitha bayalamba abafundisi ilizwe zidasiseyothithi so ngibona ngathi mina mhlawumbe awenze kuhle lokhu kuya ngutaramba lokho ngobulwane umntodesparate owayesefunda aya simbambeni ngamakhala simnenge ngemali kusimnenge ngemota isikhathi sabo sehlula ngikutaramba esekhaya.
Umnumzana Ambrose Sibindi uthakazelela ezombusazwe ubexoxa lo Gibbs Dube we-Studio 7 ekobulawayo. Siphinde saxoxa ngodaba lolu lomnumzana Mlungisi Moyo okubandla leZANU-PF.
Ukuphinga imota angiboni ukuthi yinto esingayifaka emqoka kakhulu ngoba imota constitutional iphuka wonke umuntu either oku-House of Assembly kumbe oyabe ekukhabhinethi esembusweni liyana yinto ebhalwe phansi asonto esingathi ngenxa yokuthi usephiwa imota ubephiwa ukuthi njengenja aphiwe nje iqambo angasakhulumi njengoba kunje vele engekho lasembusweni lowo nokukhuluma kuyamthula ibandla lakhe lokuthi alihlanganise lakho liyamthula so asingeke sithi thina imota yiyo kathi izamthulisa ngoba wonke umuntu nama-members of parliament wakhe alezi mota ama-ministers alezi mota so ukuthi sikhanye sesigxile kutheni ayala akafuni ukuphiwa imota kutshengisa ukufiphala kombono umongameli yena uEmmerson Mnangagwa ubethi yena ufisa ukuthi ngabe wonke umuntu usebenza ndawonye.
Ye kodwa-ke ye siyabona ukuthi kulabanye phela abagcina bengena kuPollard lezinto ezinjalo kodwa kuhambi kahle sibona zana kula lutho osoluyenziwe yiPollard so yikho phela ujabulisa sithi ukuthi ngingena into ezinje akusebenzi lokho.
Angazi ukuthi siyabe sisebenzisa what measure ukuthi sithi into kazihambe umsebenzi owenziwa yiPollard yiwo suyenze ukuthi kathesi namanye amazwe abone isifiso se-Second Republic se-inclusive it sokuhlanganisa umuntu wonke. Ungakhumbula manje usindile e-Commonwealth babuyile labo bezokha ngikhangela bokukhangelana and ungakhangela manje upresident wase-South Africa laye ngalokho okwenziwe i-Second Republic lokubambanisa amabandla aphikisayo laye uhambe wayalobha elobhela e-England ukuthi iZimbabwe kayibiselwe ku-Commonwealth. Ngibona ngathi mina ukuthi lokho okwenziwe yiPollard isiyenze okusemandleni ayo sokuthi soku-League of Nations ukuthi yona ikuthatha ngaliphi indlela bengikhangelele ku-development political sibe sesikhangela nje ku-development economical yes kulama-challenges here now ngendaba zama-sanctions kodwa ungakhangela into esiyenziwe yi-Second Republic in the past 4 years kule trend sikule mkhulu kulo mahluko omkhulu kakhulu wakhayela i-infrastructure amadamu imigwaqo yiyo into ekufuze siyakhele phezu kwayo umkhono mesiwufisayo.
Umnumzana Mlungisi Moyo lilunga lebandla leZANU-PF ubexoxa lapho lo Gibbs Dube we-Studio 7 ekobulawayo. Namhla uZulu wakwele Melika uyajabula epheka ezifela emlonyeni abemuli bebuthene bethakazelela ikhefu lokubonga abakwenzelwe nguSomandla umnyaka wonke ele-Thanksgiving. Kwenziwa amadili izimuli zijabula kudliwa amafidlolo ikakhulu ingalukhuni ngalolu suku umnyaka yonke. Njalo lokhu ukunanzwa kwaleli langa kuba yikuqala kwesikhathi somnyaka sokulungiselelwa ikhefu elikhulu lomnyaka elekhisimusi kanye lelokwamukela umnyaka omutsha. Sixoxe lo mvangeli uFlorence Ndlovu echasisa ukuthi ilanga leli litshoni kuye njengesizalwane seZimbabwe esihlala kwele Melika esesihlale kwele Melika kweminyaka eminingi.
ikhefu le-Thanksgiving lalapha eMelika eZimbabwe sasingelalo, kodwa ngithanda ukubonga uThixo ngokuthi likhefu lokubonga uNkulunkulu ngasenzela khona, ikakhulu ngesipho sempilo mntanami.
Yikho esikubongayo yini khonoko ukuthi sibonga impilo nge-Thanksgiving? Sibongani?
Sibonga impilo lokusindiswa. Uyabona kwaba lesikhathi ilokhu za umkhuhlane we-COVID, ugubhane lo-COVID olwaqeda abantu. Thina sasila noma kungala-COVID, i-Thanksgiving yahlala ikhona, kutho ukuthi abantu basinde ezintweni eziningi. Sibona umusa kaNkulunkulu ukuthi uThixo uyasithanda njalo uthi sindise ezindaweni eziningi. So yisikhathi sokuthi sibuya ndawonye ngayonalinyanga ekaNovemba sizobonga uNkulunkulu nyaka yonke ngekhefu le-Thanksgiving. Sibuthana sengathi yi-family reunion, kwabanye bahlangana bezimuli zabo abehlukana lazo isikhathi eside.
So yisisikhathi sokuthi abantu njalo babambane bezimuli?
Yebo mzukulu.
Kwenziwani-ke manje nxa sithi siyahlolisisa, kwenziwani ngesikhathi sakhona ese-Thanksgiving?
Namhla kunjenje akubizwa zwayo mntanami, kuphekiwe amathoki lawa asetafuleni yomunye lomunye ongumnyanga lonothileyo. Hawu, kuyadliwa, kuyadliwa namhlanje. NgesiNdebele sithi yimvimbi. Nxa yimvimbi kutsho ukuthi kuyabe kungaphume phandle liphela, liyabe lisina. Yimvimbi izindlu zonke, abantu bonke abanye baphathile bevela ezindaweni ezihineyo bezohlangana nezobo zabo ekade bacinana lazo. Namhla ilanga elihle, lathi khuluma nje sosiphethe inkarakathi yemigqomo yamankomithi etiye. Hayi, iyanathwa-ke namhlanje. I-Thanksgiving iba different phela, inatha okuthiwa yi-pumpkin, pumpkin spice.
Pumpkin spice ethanga.
Ethanga mntanami, enukelela mnandi. Kudliwa ama-pumpkin pie.
Thanksgiving singathi ehlukene lekhisimusi ngaphi?
Iphosibe ngumfanekiso wayo, kodwa hayi kushiyene nje ngoba i-Thanksgiving lapha sidlithoki namhlanje. Inyama i-special dish i-turkey lapha eMelika.
Ongelayo ingalukhuni, hayi aso Thanksgiving le.
Akula longelayo ngoba kulamanye ama-donors alethela abantu abangathola. Laba sezitaladeni abangaphansi kwama-bridge namhlanje bayiwa ama-turkey aphekiweyo.
Wonke umuntu uyathola i-turkey.
Wonke ongumnyanga ngiqale ngakho ukuthi ongumnyanga lonothileyo kuyafanana namhla inyama ye-turkey yadlibhizwa everywhere.
Asikho kuthathwa ludumo yini thina nxa sikhangela isintu sethu njengabantu abaphuma eZimbabwe kulandela amakhefu nala esingaziyo ukuthi aqala njani?
Kuthathwa ludumo mntanami, kodwa-ke va udumo lwakhona baluletha bafaka ukuthi Thanksgiving to the Lord. So kusiya ngawe ukuthi wena who are you thanksgiving to? Ubonga kusathane kumbe ubonga kuNkulunkulu?
Umvangeli Florence Ndlovu uhlala kwele Melika engodabuka kwele Zimbabwe esixoxelaye eseTexas. Kwesivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Abamabandla aphikisayo bathi lanxa besamukela amazwi kamongameli Emmerson Mnangagwa awokuthi abantu kumele bachiyane lodlakela phambilini kokhetho lomnyaka ozayo, uMnangagwa kumele aqondise lawo mazwi kubasekeli bebandla lakhe leZANU-PF ngoba kuyibo ababangela udlakela. uMnangagwa wethule inkuthazo le edalele ephalamende izolo. Amazwi akhe aza ngesikhathi ibandla le-CCC likhala ngokuthi amalunga alo ayahlukuluzwa ngabezanu-PF kogudu. Ngenyanga edluleyo kube lodlakela njalo eMatobo laseNsiza eMathebeleland South, lapho i-CCC ethi amalunga ayo agoqela ilunga ledale lephalamende unkosikazi Jasmine Tofa batshaywa ngabasekeli bezanu-PF balimala kakubi. Abahlaziya ezombusazwe bathi udlakela lulakho ukudlondlobala phambilini kokhetho. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lelunga leZANU-PF uMnumzana Believe Gawule endawonye lesikhulumeli sebandla lezaphu uMnumzana Msongelwa Ndlovu onguye osungula lingxoxo.
Okwakuqala yiwo umsebenzi kamongameli ukuthi akhuthaze uzulu ukuthi basukane lento zodlakela bekhangelane lokulungisisa lokwakha ilizwe. Kodwa-ke iphutha elikhona ngelokuthi umongameli ukhuthaza ukuthi kungabi nodlakela, kodwa abantu abayenza udlakela siyababona bengaphuzwa, siyababona bengabanjwa amaphoyisa. Mhlawumbe labo abayibo ama-victim bakhona labo abantu be-CCC besaziyo ukuthi baba ama-victim bashiselwe izindlu, yibo kade besemajele. So inkinga esinayo thina njengozaphu yokuthi bayakhongosela into ezinhle kodwa izenzo zabo azihambelani nalokho abakhongoselayo.
Babugawule, nansi indaba. Kuthiwa umongameli ukhuluma ngodlakela, kodwa yini abezanu-P F elenza udlakela?
Okukhona Nkomo ukuthi amazwi kamongameli abe ngamazwi akhangelelweyo ukuthi aphume kumongameli, avele kumongameli, aluba ekhuluma edale lephalamende, e-addressa idale lephalamende, ngoba xa e-addressa idale lephalamende uyabe ekhuluma labantu bonke, ngoba abantu bonke laba ilizwe lonke, each and every constituent, abantu bamelwe ngamalunga edale lephalamende. Njalo bona abantu yibo ekugcineni abamele bethwale umbiko nalowo bawuhambise bayawufikisa kwizigaba zabo bazimelayo ukuthi udlame, hhatshi xa silungiselela ukukhetho leli akube lokuthula, kungabe lodlame. Kuqakathekile amazwana asikhuthazele zinkokeli, kumele kuvele kubukokeli khona ukuthi kumele kube lokuthula. Ngibona ngamazwi amahle kakhulu aqakathekile avela kumongameli.
Baba Ndlovu, amapholisa ungathi liyasuthiseka yini ngendlela aqhuba ngayo umsebenzi nxa sokusiza kundaba zodlakela? Ngoba insiza lasematobo sabona kuthaywa abantu be-CCC. Yebo, abezanu-PF labo bathi bathaywa, kodwa sikhuluma nje akulabantu asebebotshiwe phezu kwalolo dlakela. Ungathini ngalokho?
Amaphoyisa abantu abazimiseleyo ukwenza umsebenzi wabo. Thina siyazi lokho, akula muntu ongaba lombuzo kumbele ukuthanda kuza ngokuthi bazimisele na. Inkinga ukuthi bayatshelwa, bayadonswa zinkokheli zikahulumende, betshela ukuthi yenzani lokho, ningayenzi lokho. Yikho ngitshilo mina ukuthi nxa umuntu, bakhona abantu abakhiphe namavidiyo bekhuthaza udlakela, laba bantu bayazihambela ezitredini, akula nto bayenzileyo. Inkinga ekhona ngizakhuluma ngesilungu ngeye-impunity, ukuthi abantu abafekela ibandla elibusayo bayavunyelwa ukwenza santando. Laba abanye bengathi bona bayaphindisela, mhlawumbe betshengisa ukukhonona ngalokho, umthetho uyabadilikela ngesinye isiqhuku esesabekayo. Yiyo inkinga nje ekhona, ayisiyo ukuthi abomthetho bakithi behluleka ukubamba umsebenzi, bayakwazi kakhulu. Inkinga i-impunity.
Babugawule, bakhona abathi amapholisa asekela ibandla lenu, njalo yini eliwatshelayo ukuthi bophana be-CCC lingabophi abezanu-P F nxa kuthe kwaba lo dlame?
Ngabantu abafuna ukuthi bangcolise uhulumende wezanu-P F ngokuthi bathi bona amapholisa ayathunywa. Amapholisa athunywa, amapholisa umsebenzi wawo usegcekeni. Amapholisa akula muntu ongaphezu komthetho, umuntu ophula umthetho kumele abotshwe. Nxa sebebotshiwe futhi sebekhala abantu bethi aluba abantu labo bayakhithwa futhi abazizenzi bethule imithetho. Akulakuthi umuntu wezanu-P F, akulakuthi we-CCC, akulakuthi wezaphu, umuntu ephula umthetho amapholisa ambo. Xa unganika isibonelo Nkomo, kahambe wezanu-P F sebedala icala elisegcekeni olibona nantiyana, uzambona ebotshiwe. Abantu babebotshwa bonke, bona bethi babona bebotshwa bona ba ayise abantu bonke, akuwakhathalele umuntu ngaliphi ibala. Abantu bamele babotshwe njalo bayabotshwa. Ukuthi amapholisa ayatshelwa nxa ebopha akusoqiniso lelo. Sokuyinto nje ekhulunywa ngabantu e-opposition bezama ukungcolisa uhulumende wezanu-P F.
Baba Ndlovu, lina njengezaphu ungathi ahamba njani amalungiselelo lo enu okhetho? Akula lapho eliphazanyiswa khona yini?
Hayi, siyahlangana lakho ukwethuselwa, siyahlangana lakho ukwethuselwana, insiza sahlangana lakho. Kodwa-ke bengithanda nje ukuthi ngiphendule udaba olukhunywa ngobaba uGawule. Ihlazo esilalo kakhulu njengabantu besintwini ukuthi nxa sesijoyine umhlangano zanu sesithatha thina sibe phambili siyithi njalo ama victim.
Umnumzana Msongelwane Ndlovu isikhulumeli sebandla lezaphu ubexoxa endawonye lelunga lezanu PF umnumzana Believe Gawule kungxoxo ebilawulwa nguNtungamile Nkomo weStudio 7. Imidlalo yenguqu yomncintiswano yezizwe zomhlaba eWorld Cup edlalelwa kwele Qatar isichiye iningi ababhejela imidlalo lebekhala ezimathonsi ngemva kokudliwa imali kunye lezifuyo bebhejele amaqembu abo ezenguqu ukuthi ayonqoba kodwa kwehlule. Kubika intatheli izindaba yeStudio 7 uEzra Chisa Sibanda.
Amaqembu amabili abethenjiwe ukuthi azanqoba kumdlalo yabo yakuqala kulumncintisano yabalahle phansi. Iqembu leArgentina lidlalelwa ngumdlalo odume kakhulu uLionel Messi lenqotshwa eSouth Arabia 2-1. Kukanti izolo elamaGermany libhuqo iJapan 2-1. Iningi belifake imali libhetshela ukuthi ayanqoba. Mnumzana Philani Sibanda udliwe imali yakhe. Umnumzana Sipho Moyo layo bebhetshile kusebuhlungwini bokudliwa imali ngokudliwa kwela maGermany.
Ibhora lapha lindlimazile lapha yazi kade nibhejele ibhora lapha athatha imali yonke yamfake umkhulu yazi. Aba zithi iGermany izawina abandlimazo yazi kade sikhoni abantwana ukuthi nizabanikani asakwazi akunzima la.
Umdlali owakaba nodumo edlalela iqembu leHighlanders uDouglas British Mloyi laye ubebhetshile kodwa usele ebambe phansi.
Angilami ngomunye wakhona hhayi angivele mina ndisile ama-surprise kwedlingengathi futhi sibebedelela ukuthi hhayi bakhuleki.
Emabhawa sosiba lo msindo sebesilwa ababhejayo abaye bengasafuni kubhatala. Umnumzana Dumisani Gumede uthi sediniwe ngokuhlala elamula abalwayo ebhawa yakhe koBulawayo.
Abantu asinqindi lezo ezikhala lapho. Abantu bayadliwa, abanye babheja sikili. Mbona omunye izolo edliwe inja, inja kuyahamba. Omunye udliwe imali bethunyelwe ukuthi ayibhatale irenti. Yadliwa imali yana sizibhakele ezikhala phandle. So every day sesilamula imsindo ekwana 3, 4, 5. So kuliwa sibili imsindo yakhona hayi.
Onompembe kulimdlalo kukhanya bayimambe kahle. Njalo onompembe owe-South Africa lowe-Zambia batshaye kuhle kakhulu. Ukutshaya kwabo ukuze kwajabulisa umnumzana Israel Mgwagwa owake waba ngunompembe eZimbabwe njalo kwamanje uqeqesha abanye onompembe koBulawayo.
Asikaboni kona kuyani okuthiwa khona kuyafevwa. Bebafuna le itimu ingayiphambili. Sibona uNompembe weZambia, sibona uNompembe weSouth Africa. Hayi sibachayela inhlombe sithi baqhubeke ngaleyo ndlela. Otherwise imidlalo ebuyayo le bazakhetha.
Imidlalo le iyaphambili. Emini namhlanje iqembu lezokazi leAfrika iCameroon inqotshe 1-0 yiSwitzerland. Ukanti okwamanje iqembu leGhana linqikelana lelePortugal umdlalo usiyemaphethelweni. Kusihlwa namhlanje eleBrazil lidibana leleSerbia kuphethwa ihlandla lokuqala lemidlalo yeWorld Cup 2022. Kusasa kuqala ihlandla lesibili lalo mncintiswano. Ngimana eStudio 7 koBulawayo iGamram Ezra Chisa Sibanda.
Sikhangela eminye imidlalo edlaliweyo kuGroup G. Switzerland inqobe iCameroon 1-0 kuthi iUruguay leSouth Korea zibe ngutshikilo bhanqa zapha le 0-0. IPortugal inqobe iGhana 3-2. KuLive Talk namhlanje kuhlelwa sihluzeni bomama sikhangela okwenzakala emncintisweni wenguqu wamazwe omhlaba owenzelwe kwele Qatar oweWorld Cup 2023. Singekehlukani siyobothi sikhangele ezinye zendaba zethu ebezikhokhela. Umphathintambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube namhla wethule uluhlu lokusetshenziswa kwemali kahulumende lokubuthaniswa kwayo ibhajethi yomnyaka ozayo ka-2023. Sesilugqiba-ke lapha uhlelo lwethu okwanamhlanje olivalelisayo yimi uMagumede uGaino Saidi sithi asidibaneni njalo kusasekuseni ngo-6:30.
Si
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.